Imithetho yeZimbabwe ithi akula mntwana okumele axoshwe esikolo ngenxa yokungabhadala kwenhlawulo yesikolo. Ngokunjalo iningi labazali likhathazekile ngaleli nyathelo. Umnumzana Laselo Shiveya uthe lapho okufunda khona umntanakho sebebazise ukuthi abantwana abasoze babhale imihloliso nxa bengabhadalanga.
Lesikolo esikhulu kakhulu igamu. Lapha abantwana batshele ukuthi uma bengabhadalanga $12 by Friday ngeke babhale i-end of term exams. Sizamile ukuya esikolo uyakhulumisana labo kodwa bathi bona kusiwe i-SDA esho njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Sambulo Ndlovu uthe lokhu kubisela abantwana emuva ngoba nxa bengabhalanga imihloliso yokuphela komnyaka kuyahle kubavimbe ukuqhubekela phambili esigabeni esilandelayo semfundo yabo.
Abantwana sokuthiwa nxa engabhadalanga i-school fees kabhali imihloliso yokuphela komnyaka, lokho kuzadalela ukuthi bebe behlala bembisele emuva. Nxa elokhu bembisele emuva isikole i-school fees lasoza sisikolede sale silokhu sisanda. Ngakho lokhu kuba nzima sibili emntwaneni ngoba lakho kuyamenza angasisathakazelela sibili isikolo.
Unkosazana yeMurai Thagwirei ongomunye umzali uthi lokhu wengezelela izikwelede lendleko zesikolo ngoba umntwana esezaphinda izinga elilodwa.
Mina indaba le eyokuthi khona abantwana abangabhadalanga ifees bangabhali ama-exams ekupheleni kweminyaka mina ayingiphathi kuhle kakhulu ngoba yebo ngiyavumthi umlando uyithi ebazalini ukuthi sibhadale ifees kodwa kulezi insuku kunzima kakhulu ukuthi kuze wenelise ukuthi ubhadale yonke ngoba sokunzima ukuthi imali yakhona ihlanganise yonke naleyo yama-fees kulezi insuku. So besicela ukuthi abantwana babhale ama-exams bangaze baxoshwa. Sizabhadala yebo kodwa khathesi abavunyelwe ukuthi babhale.
Kodwa umnumzana Dixon Moyo olilunga le-School Development Committee kwesinye isikolo ale ukusichaza uthe lokhu bakwenzela ukuthi bakhuthaze abazali ukuthi babhadale indleko zesikolo.
Abazali lapha bazama ukukhuthazwa ukuthi bebhadalele abantwana ifees. Izikolo vele zilohlupho lokuthi imali yokusebenza ezikolo imali evele ivele ebazalini. Abazali ungabatshela ubakhuthaze phakathi kwesikhathi asibhadale. Kodwa-ke lokhu ayisukuthi abantwana basozilobe imihloliso ngokokwethusela abazali nje nokubakhuthaza ukubakhumbuza ukuthi hayi ilo mlando bazali bhadalelani abantwana esikolo. Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ebe nelungelo lokuthi efunde esikolo. Yinto evele ibekiwe ngumthetho welizwe lonke umhlaba wonke jikelele wonke umntwana nelungelo lokufunda. Kodwa-ke abazali labo akufanelanga bephazamise amalungelo abanye abantwana bazibhadele ngoba la abanye bayosebenzisa imali ezibhadele ngabanye abantwana.
Abohlangothi lwezemfundo koBulawayo bona balile ukuphendula imbuzo yeStudio 7 bethi basafuna ukuphenya ukuthi izikolo ezenze lokhu yiziphi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Mashuku.